Unje kwa uqalela unyaka ukuqeqesha iqambu leZDC wanje njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba ilesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Maneka amathimba sethu kodwa ngalithathela leZDC. Ukuthi sifanele njalo ibhora lomsebenzi wokuthi sifanele. Wapha maningi kodwa amakhotha abuyayo ngumkhuba ukhotha nayisizwe zirakashana ubuya labantu njena waplayers amalocal
Now, the trade and the other side of the world. Unje kwa udlalele iqembu lewanje waze wathatha umhlala phansi njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirebi. Uke wasebenza njalo kweleBotswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 LADRC nyakenye. Ni meleisi de 7 ngobla wayo ni mucho de sinjanji.